Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 4 kuNtulikazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha alamajumi amabili lanhlano 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owake waba isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo. Isidumbu sentatheli zindaba ebhubhe kuliviki uGrace Mutandwa sitshisiwe namuhla kulandelwa isifiso sakhe esaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumakhulu ayisithupha alamajumi amabili lanhlano 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi oyedwa uvele kwele Botswana, oyedwa ngobe vele ehlala elizweni. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lalo selikhwelile laya kwabalikhulu lamajumi ayisikhombisa alesithupha 176. Asebefile balokhu beyisikhombisa. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 530,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezilitshumi lanye 11.2 million. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owaye ngumphathi ntambo kahulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo, limphendukise eZimbabwe. Umoyo ubalekele kweleKenya lapho okuzalwa khona unkosikazi wakhe ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukaMugabe embusweni libutho. Iphephandaba leHerald lithi umtshutshisi omkhulu kahulumende ufuna umoyo azethonisiswa ngecala lokuqambula imali kahulumende engena ku-$244,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ikhethi angayifanelanga ivume ukuthi uprofesa uJonathan Moyo abuyiselwe eZimbabwe ukuthi azothonisiswa ngamacala lawo awadalelwayo. Ngokuba angeka ithole lokho esithi yi-fair trial. Ungumuntu ozondakala ngepolitiki, bafuna ukuthi athule ngokuba nanku lokho eqhubeka ekhuluma eveza ububi obukhona kuhulumende. Kuyacaca ukuthi kabakuthandi lokho akwenzayo, bafuna athule, athule izwi lakhe life liphele du. Indlela ke lula yokuthi athule liphele izwi lakhe liphele du ikuthi bamsuse eKenya bamlethe lapha bazomfaka eChikurubi bamgcine khona lapha. Asoza thole i-fair trial, amalungelo akhe asoza avikelwe. Uzaba ngumuntu ozaphathwa ngendlela yona lembi esivele siyazi. Ngakho ke kakufanelanga kuvumeleke khona lokho ukuthi asuswele alethwe kwelaseZimbabwe.
Kona iwapi amacala esingathi adalwa ngomnumzana Jonathan Moyo?
Gagula macala amakhulu ongathi wena adalwa ngoprofesa Umoyo njengoba ngike ngatsho icala lakhe likhulu ngelokuthi uphikisana lohulumende okhona icala lakhe likhulu ukuthi uphikisana lalabo abangena ngo-2017 icala lakhe likhulu ukuthi uyaveza ububi kahulumende lokhona icala lakhe likhulu ukuthi kavumelani labona laba bakhona yiwo amacala nxa kuthiwa ulecala elikhulu kuthiwa icala lokuphikisana lohulumende lokungavumelani lohulumende nxa lelo lilicala yilo ngempela esingathi licala kodwa nxa usithi icala lesigebengu esomuntu olisela umuntu obuleleyo umuntu owenze lokho kalalo lakancane lelo cala cala lakhe ngelokukhuluma icala lakhe ngelokuphikisa icala lakhe ngelokukhulumela amalungelo abantu icala lakhe ngelokuphikisana lenkohlakalo icorruption icala lakhe ngelokuthi kakuhlonitshwe iconstitution icala lakhe ngelokuthi kakuhlonitshwe amalungelo abantu beZimbabwe icala lakhe ngelokuthi kakuphathwe kahle zomnotho ukuba abantu babe lemisebenzi kuvuke ilizwe yikho lokho akujeziselwayo akukho kunye
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe isidumbu sikamoyi uGrace Mutandwa obe intathelizindaba elodumo sichisiwe namuhla eGlen Forest Cremation Center eHarare njengokufisa kwakhe uMutandwa udliwe isifo semvukuzane kubika uMavis Gama
bezicwele usizi ingoma ebeziculwa ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo yokugcina yokuvalelisa uGrace Mutandwa emzini wakhe eMeboreen ebikhokhelwa ngufather Anesu Manyere oyibandla leRoma lalapho okutshiselwe khona isidumbu eGlen Forest Cremation Center. Iningi labakade bekulomkhosi wokuvalelisana loGrace Mutandwa bamchaze njengomuntu owayelesibindi. Bathe lokhu kufakazwa ngumlayezo wakhe wokuthi ufuna umzimba wakhe utshiswe lapho esedlulile emhlabeni. Nangu umne wabo kaGrace umnumzana Patrick Mutandwa.
Zakangofana ukuthi kana wa disappear wa msi.
Akukho inkinga nxa umuntu ethe wakhetha ayave ekukhethile ukuthi kwenziwe kuye.
Umnumzana Chris Chinaka ngenye intatheli zindaba edumileyo eyasebenzisana lo Grace okweminyaka eminingi. UChinaka uthi akamangaliswa yisinqumo sika Grace sokuthi achiswe hathi ukubekwa ngendlela ejwayelekileyo.
Very strong will, very strong views.
Akungimangalisi mina ukuba uGrace wayengakhetha indlela yokuchiswa umzimba wakhe. Wayevele elendlela yakhe ayebona ngayo izinto.
Nomsakazo ukhulumisane labaqhuba umsebenzi wokuchisa izidumbu abangathandanga ukubethwa ngamagama abaveze ukuba liqhubeka lisanda inani labantu abamnyama asebekhetha ukuthi bachiswe bengabhubha okungumkhuba ovame ebantwini abamhlophe. Baveze njalo ukuba kuthatha amahola amabili ukuchisa umzimba kusetshenziswa umlilo wegas loba amandla kagesi bese kulindwa okwamahola amane loba amahlanu ukuthi imitshina esetshenziswayo iqande. Ngemva kwalokho babese bewachola amathambo aze abe ngumlotha oyiwo ophiwa izihlobo zikamuyi. UGrace uchiye abantwana abathathu ababalisa amadodana amabili uThawanda loTanaka kanye lendodakazi uThendai. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57 wasebenza emaphephandabeni achiyeneyo abalisa eleSunday Mail, iZiyana leFinancial Gazette okweminyaka engamachumi amathathu. Ngemva kokuba esechiye ezokuthapha izindaba wayasebenza ehofisini yommeli wakwele Britain kuleli kuhlangothi olukhangelane lokukhulumisana loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare yimi uMavis Gama.
Elo lwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zemakhaya zithi ukuvulwa kwezikolo kumele kumiswe ngoba inengi lezikolo kalilungelanga ukuvula ngesikhathi lesi somkhuhlane we-coronavirus. Izikolo zikhangelelwe ukuvulwa ekupheleni kwalinyanga. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi labazali lithi likhathazekile ukuthi izikolo zemaphandleni kazinla mali yokuthenga imithi yokuhlambulula izandla, ama-sanitizer kanye lama-mask ukuze abafundi bavikelwe kugciwane le-coronavirus lona eselihlasele abantu abedlula amakhulu ayisithupha labulala abayisikhombisa kuleli. Abazali bathi bakhathazekile njalo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo zemakhaya ngalesi sikhathi uzulu ekhuthazwa ukuhlala egeza izandla njalo nje. Umnumzana Joseph Khumalo oyisakhamuzi sakomthazo uthi babhekane lo dubo lwamanzi esigabeni sabo njalo ukuvulwa kwezikolo kulakho ukufaka abantu babo engozini.
Lolu daba lwezikolo lunzima kabi, lusiphethe kabi njengabazali ngoba siloku esaba sibulukuthi nxa kungaqhubeka izikolo zivulwe akulamalungiselelo kumbe amanyathelo asekhona asefaki ukuthi abantwana bavikeleke kona lomkhuhlane. Sesaba sibile kusiya ngathi thina abazali hayi ngakho yaqala kume uhulumende qale sibone ukuthi senzeni ezikolo lezi ukwenzela ukuthi abantwana bethu sibone ukuthi bavikelekile kona lomkhuhlane.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Brighton Nare oyisakhamuzi sentalale othi akula manyathelo asethethwe ngurhulumente wokuvikela umemetheko kwalomkhuhlane ezikolo.
Izikolo zangapha emakhaya azikabe ready ukuthi zingavulwa sibili ngoba lapho abantwana siyazifaka abantwana engozini vela kula lutho olukhona kulama mask akulaqa vela kwalungiselelwa lutho. Hhayi singafaka abantwana engozini vela zikakumelanga zivulwe kathesi. Umbono wami selukuthi lapho uhulumende angabulalisa abantu abethu.
Umnumzana Dennis Moyo yisakhamuzi senyandeni njalo engumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo senyandeni secondary. Uthi kulo dubo lwamanzi kulesi sikolo olubangelwa yikuswelakala kwamandla kagetsi.
Since sabhadala amagetsi, if I'm not mistaken, ngo-2016 sabhadala i-connection fee sahlala ukuthi ize sibuye izosifakela until today akulanto eyenzakalayo. Amanzi etusebenzisane i-submissive pump esebenzisa ugesi uze siwaphambi awuye ngaphi etankeni yesikolo. So ambona lesikolo esingavula ngaphansi kwe-coronavirus kuyikuthi njalo asilamanzi, shota amanzi, kusho ukuthi sabesifaka abantwana ku-risk laba abalisi ku-risk.
Umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge uhulumende okusamela kwenze phambilini ngokuthi kuvule izikolo.
Uhulumende kumele adelive ama-testing kits, ama-thermometers, sanitizers lama-PPEs kuzikolo ezidlula 10,000. Kufuze aqhashe ababalisi abedlula 50,000 ukuze kulandele lokho kuthiwa i-social distancing ngoba i-teacher people ratio kumele ibe ku-1:20.
Bombiko okhitshwe izolo umphathintambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Kane Matema uthi uhulumente ukhathazekile ngempilakahle yabafundi ezikolo esithi abezikolo ezizimeleyo asebevulile bafaka impilo yabantwana engozini njalo bazojeziswa. Abafundi bazavula izikolo ngamaqembu ekupheleni kwalinyanga njalo kuzaqala labo abakhangelelwe ukuthi babhale imihloliso yalonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councillor Phoebe Sipha oka ward 15 eluveve lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Ngakutholi ukuthi umkhuhlane wavele waqhamuka kuqala khonathana ngoba uqala kuthi diko kwabangelaba bayagula but akufuni njengakuqala kuthi uthi beloke kusalele ngathi ngaphakathi beloke begula kodwa hayi akufeni njengakuqala sezingani abantu bayasinda yebo yebo bayabhubha but kathesikhulu sokulokubeli amanzi hayi kathesi a-right okwakuyayo mhlaka-19 mas bakathesi inumber yabagulayo sihambe ngani iyageda ngemandle bemhambele lanempilo kuyababona hhayi abanye njalo sebedishajiwe dokotela nje abanye nje abagulayo kodwa hayi nganda wa recover namhlanje ngikhona eclinic khona ngani hayi sebeziya nje inamba ngona sebeziya nje gogo akusinjenga ukugama nje ukuthi hayi uNkulunkulu ngami uyaphakisandla ukuthi abantu bathini
yenxa liwakhangele lawa manzi ezimpompini liwabona enjani
hayi kathethi manje hayi aphume empompini manje sengithi ukuthi ningazi ngaphakathi kwawo kodwa hayi mahle kakhulu okukhona ukuthi ile sokumele siwabise singawanakhi engavoyelwanga kodwa noma wakhangele mahle
wonke umuntu uyenelisa yini ukuxhathisa amanzi lawo ngoba sike sakhuluma lesiphatha amandla zezakhamizi sithi kwesinye isikhathi lamagetsi abengekho
bayenelisa ukuwabisa obakakhethi lokho kuqalise i-COVID-19 amagetsi awahambi angahamba nje for the 30 minutes or 1 hour aphenduka akakhetha amagetsi lawo balakho ukuwabilisa akusenjengaqala bana ishedi ngayo amagetsi geserayithi kakhulu la mazi lakakhethi awahambi bathi ngapha eluzizi ngono angahambi abantu bebe lawo ukuze abe clean ngoba angalokhu ezivala kube ishedi maybe kungaba kuyakukhonza futhi kulunkani okwayikho kwagulisa abantu yikho sesihlala silawo amanzi okuphila
kukhona icouncil ezakwenza yini ngendleko abantu abalazo ezibhedlela lemaklinikhi
ngiyabona into ingaqamuka umkhuhlane waba khona ngithi akula muntu oyekhangela ukuthi kungaba lomkhuhlane maybe ngamaphayipi anto amaphayipi ahamba underground akula muntu ongabona ukuthi iphayipi leyo injani kubonakala nxa sokulo mkhuhlane ukuthi yo iphayipi leyo isuke yabambi wahamba sokukhona obakakhethi engingakusho futhi ne-council inedisile bakhuluma ngendleko inedisile ngoba bangena ama-social workers awe-healthy basebenza kakhulu baphathisa bahamba benika abantu amaphilisi abangakwanisiyo ukuya eklinika abantu njalo bayahamba eklinika besiyalathwa mahara kuvela khona le ekhanselini incedisile kakhulu kakhulu siyakubonga ngikhuluma kunje so kulabanye ababethola ngama-ambulance besiya empilo so laphana kuzakhangelisiswa ukubana lakho kuzahamba njani ukuthi abantu labo bencedise ukuze bengabhadaleli imali yama-ambulance
njengekhansili selike lathi gwaqa futhi yini ngalolu daba njalo isisombululo ikuyini ukuthi kungaqhamuki futhi kusasa
sike sahlangana sibili kwakhulumisana ngakho ukubana kumele kukhangise kakhulu ukubana amaphayiphi ethu anjani ngoba kunje ngithengiyilo esinisakhamizi namhlala kade sikhona ethi yena wazalwa mina ngo-1936 amaphayiphi lawo vele ekhona so nawanisengithe ngamabhayiphi amadala inandele ukubana amaphayiphi lawa amanzi njalaphana kuyi-shedin amanzi ayebuya ahambe so amanzi angabe hambe kuthole kusawuru isengikukhangele naye so labo sebekunanzelele yikho sebefaka amaphayiphi amatsha kulampa phayiphi amatsha kathesi afakwayo aweplastiki angasenakuvusa kushuthi azahlala e-right njalo yikho ukuthi sinqabele lomkhuhlane ungasaphendi ukuthi ulekho
Leyo bekuyingxoxolo Councillor Fabi Msipha ward 15 eluveve kwaBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party siqoxa ngodaba lwegugura hundi oselukuvukile njalo
Ngiyabonga ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukungamukela ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba logugura hundi oseluvuselelwe njalo ngohulumende othi yena useza phathisa labo abaswela incwadi zokuzalwa lezithupha ngenxa yegugura hundi.
Kuyadanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esehluleka ukulungisa udaba logugura hundi ngendlela ezasuthisa esingathi ngama-survivors lalaba abantu esingathi ngama-victims egugurawundi. Okokuqala, uhlupho lwabantu beMathabeleland ngodaba lwegugurawundi asondaba yamabhethi kuphela lezithupha kodwa ludaba lokuthi le ndaba abanibo abanikazi bayo abayibo ababulawela abantu abakanika ithuba lokuthi bazibambele udaba lolu bakhulume bekhululekile. njalo sibona okuthiwa ngesilungu ama after effects of iGugurawound. Whereby sithi na iGugurawound leyi isiqhubeka economically this time abantu bakithi bethathelwa imisebenzi, bethathelwa umhlabathi wabo, bethathelwa amathuba wonke alokwenza lezomnotho wesabelweni semathweleni. Ngokunjalo mina ngithi uhulumende ngabe uyayekela abantu bemathweleni kumbe abantu bakomthwakazi bazibambele udaba lwabo lweGugurawound kungaphandle kokuthi yena athi yena yena engu-perpetrator nguye futhi obuya the solution. Ngalesi sathu sithi thina lolu daba aluvele aluyi kuphumelela ngoba uhulumende isikhathi sonke uhlale ekhuluma ngalo kodwa kungela solution abuya layo, ngoba isolution iyangikhona ivela kuye engu-perpetrator enganikezi bona abanikazi balolu daba ukuthi baziphathele lona.
Umphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ubikwa ube kobulawayo ixoxisana lenhlanganiso yeMathebeleland Collective. Libona kuyindlela eyiyona engaphathisa.
Siyabonga njalo mfowethu. Sizwile ukuthi uKazembe Kazembe ube kobulawayo ehlangene leMathebeleland Collective agenda. Esingakutsho ukuthi thina lokho akuphelelanga, ngoba okokuqala iMathebeleland Collective agenda thina abanye siyibona njengenhlanganiso esingathi thina ayimelanga umthwakazi wonke jikelele. Inhlanganiso nje eyabakhokheli engelabantu abaphansi, abantu esingathi abecholocho, abekhezi, abendawo zonke nje za-affectwa umbhuqazwe. Ngokunjalo futhi siyibona i-organization esingathi ngesilungu i-compromised, ngoba nxa ngingaphazami yibo esababona behlangana lo Emerson Mnangagwa State House. Inkokheli zawo zisithi uMnangagwa is a listening president. Uvulekile ukuthi elalele inhlupho zabantu beMathebeleni ngodaba lweGugurawound. Ngokunjalo thina sithi uminista lo uKazembe Kazembe sicabanga ukuthi ukuhlangana kwakhe leMathebeleni Collective agenda akusondlela esingathi thina siyayithakazelela ukuthi sizoletha isolution, kodwa njengenhlala yenza ngabantu labane esingathi thina ba indicator right be turn left.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena uthini ngokwenziwa ngohulumende ikakhulu sikhangela ukubana bekungani kuthuli?
Engakutsho ngohulumende lo ukuthi udlala ngabantu njengohulumende vele ohlezi edlala ngabantu, uthunuka abantu amanxeba ngoba akakazabe serious ngalolu daba lweGugurawound. Uzakhumbula ukuthi Emerson Mnangagwa wake wakhuluma wathi yena yena iGugurawound was a closed chapter. Wabuya wakhuluma futhi eseDavos wathi let bygones be bygones. Ngezindlela wayesitsho ukuthi phambi komhlaba wonke angeke athathe iresponsibility ukuthi ungomunye wama-perpetrators. Ngokunjalo ukuqhubeka besiza kwawo eMathebeleland bezokhuluma ngalolu daba thina sikuthatha njengabantu obokuthi abasihloniphi, abahlonipha abantu bethu abafayo bebulawa yibo. Ngokunjalo siyasho ukuthi udaba lombhuqazwe sizazilungisela thina.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mnewethu Chris Gande, ngiyabonga la kubalaleli, ngithi mina libe lobusuku obuhle.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMRP kumbe Mthwakazi Republic Party. Ebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Namhla eleMelika lithakazelela uzibuse. Lusuku lapho ngo-1776 abameli bezigaba ezazibuswa iBhilitane ezilithumi lantathu abasayinelana khona isivumelwano sokuzikhulula embusweni weBhilitane, iDeclaration of Independence. Kulapho ke okwaqala khona impi yenkululeko eMelika eyadonsa okweminyaka eyisikhombisa. Kodwa esinye isehlakalo esivalulekileyo ngalimpi saba khona mhlaka 8 kuMabasa ngo-1775, lapho okwabhuqana khona amabutho eBhilitane lezizalwane zeMelika ezazihlomile eMassachusetts. Ukukhala kompopo wakuqala kulokho kulwisana kwaziwa ngokuthi ngompopo owazwakala emhlabeni wonke ngoba kwandulela umvukela weMelika izikhulula kumbuso weBhilithane. Ngemva komvukela inkululeko yagxila yaba insika yempilo yeMelika. I-Anglican Church yamiswa ukuba yisonto yelizwe kwathi ukuqakatheka kwenkululeko yomuntu wonke lakho kwagxila kuzabelo zonke ezase zikhululekile. Izwekazi le-Europe lalibukele. Ababekholelwa embusweni wobukhosi babefisa ukuthi umbuso weMelika omutsha lo ungaphumeleli. Kodwa abanye bakunanzelela ukuthi ngempela imibuso emibi iyasuseka nanku umvukela weMelika wawuphumelele abantu sebesenelisa ukuzikhethela inkokheli zabo. Kugwalo lokumemezela inkululeko uThomas Jefferson wabhala ukuthi umuntu wonke wakhiwa elingene. Amazwi la akhuthaza imizabalazo yenkululeko emazweni afana leNetherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti lasemhlabeni jikelele. Amazwi la alotsha njalo kugwalo lomvukela wakweleFrance. Kuminyaka engamakhulu amabili edluleyo, omunye owakhokhela umvukela weMelika, uMarquis de Lafayette, wathi, "Ubuntu bunqobile." Umthelela wenkululeko yeMelika lo wasabalala ngomhlaba, ngitsho lalamhlanje lokho. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Jerusalem, ikhaya lami.
Ukuziphetha kwezinyanga ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha lamachumi amabili lanhlano 625. Uhulumende secele eKenya ukuthi libophe wake waba yisiphathamandla sikahulumende uMnumzana Jonathan Moyo. Kwanele mthandazi olivalelisayo mntungamili mpo.